akumangalisi lokho ukuthi umntaka president uyabotshwa umuntu wonke izimbabwe elizwe lomthetho njalo uzathola ukuthi umthetho yabo okwenziwa wonke umuntu nje inoba ngubani ngoba akekho umuntu ongaphezu komthetho.
Baba Gawule lapha sikhuluma ngendodana yomuntu owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kambe uzathonisiswa ngokufaneleyo yini kumbe bazamhlonipha ukuthi ungumntwana kaMoyi uRobert Gabriel Mugabe?
Ukuze athola i-fair trial yini kumbe njani njengoba engumntaka former president? Hayi, umthetho weZimbabwe nxa u-applya ngendlela elinganiswa wonke umuntu. Akula muntu othi nxa isesecourt lwane banje ekhangelelwe phansi, lwane banje ekhangelelwe ukuthi asiwe elinye izinga eliphezulu. Hatshi, umthetho ngumthetho elizweni leZimbabwe. Ngokunjalo-ke uzathola i-fair trial umntakaMugabe, uzathola i-fair trial kungakhathalekile ukuthi isano umntwana ka-former president. Uwonile, nxa ewonile wabotshwa, i-court yezadecida, i-court izamkhangela imbono ukuthi imnika isigwebo esinganani. Yiko kuqakathekileyo kuphela lokho. Kodwa ukuthi kumbe kuya kulobandlululo ukuthi uyabandlululwa ukuthi kumbe uyise wayengu-president kase, hayi, akukho lokho. Umthetho ngumthetho, umthetho njalo uzakuba ngumthetho kuphela. Kube sekukhangela ukuthi isigwebo sakhe sesikhangelelwe ukuthi yamakhodi yazadecide ukuthi amnika uswazi olunganani. Ngoba kula muntu ongaphezu komthetho, njalo kula muntu omele bandlulule emthethweni. Abantu bonke bathi banjwa ukulingana.